sendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izulukandaba mphakazi omuhle olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlaka 23 mpalakazi 2019 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, sokusele amalanga phose amabili nje kuphela ukuthi lifike ilanga lekhisimusi, kodwa inengi lihlaba umkhosi ngomumo wezomnotho welizwe.
Owakathesi vele singathi thini ikhisimusi izadliwa mhlawumbe laba megaba lendiva eGoli, kodwa umuntu ohlala lapha eZimbabwe City osebenza lapha akula khisimusi vele angayidla ngoba imali yakhona vele ayeneli lutho.
Abantu abedlula inkulungwane ezinhlanu i-5,000 bevela kumabandla ezombusazwe athiyeneyo bebecupha mgano munye emcimbini wokuthakazelela usuku lwe-Unity Day emabolene esigabeni se-Lower Gweru, lapho iqembu le-Dynamo selincikilane khona lele T1 izolo.
Kithi lapho engikhona ngakuthatha njengo-MP, ngathi mina ngu-MP womuntu wonke. Asibamba nenini Dynamo, ngiyabonga kakhulu. Ibuye all the way from Harare. Ngibonga ubaba Mario babuye bonke ibhodi ye Dynamo.
Kodwa kulabanye abathi kefu le Unity Day libakhumbuza okuthunuka inhliziyo zabo.
Ukhuluma lomuntu owahlukuluzwa kakhulu ngalesi sikhathi, ngibona into ilanga leni lithi ukukhumbula abantu ababulawa ngohulumende ekhangelela ukusiqeda emandebeleni.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Sokusele amalanga phose amabili nje kuphela ukuthi kube lilanga lekhisimusi, kodwa inengi lithi le kuza kuba ikhisimusi embi kakhulu ukwedlula wonke solokhu lizwe lathola umbuso okhululekileyo. Ukudla lenye impahla emqoka empilweni kaZulu, intengo isiqanse okwesabekayo njalo okunye vele akusabonakali ezitolo. Sixoxele sakhamuzi sakobulawayo unkosikazi Duduzile Nyathi ukuze sizwe ukuthi ilanga lekhisimusi liza kuba linjani lonyaka.
Okwalonyaka kunzima kakhulu, esingakusho ukuthi thina lapha eZimbabwe ikhisimusi asoke siyidlale ngoba imali yakhona khathesi abantu sebeqasile ulala ema-bank usiyalayinela i-cash uzaphiwa 200 bond engasoke vele ithenge ngitsho lutho, ngoba khathesi nxa sikhuluma irayisi 2 kg eyodwa i-45 bond. So okwakathesi vele asingeke sithi khona ikhisimusi siyalungiselela. Into engiyinanzelelayo esiyenzayo njengabazali lapha ikakhulu koBulawayo, amabhuku yiwo abantu ade siwadobe sesilungiselele ukuthi khona izikolo zivule. Okwekhisimusi leli kuzabe kulilanga nje elifanana lamanye amalanga, asiwe ukuthi lokhana wawudala ukuthi maybe sizathenga lokho grocery sidle abantwana labo sibacecisi, akusuke kwenzakala okwakathesi. Okwakathesi vele sigcina ukuthenga i-stationery for umnyaka ozayo ngoba izinto zinzima, and asesayo lokuthi nangomnyaka ozayo intengo zase zikhwelile. Sikhuluma kunje amafizi akhwelile and aqanise ngemali esingayenelisiyo. So ukuthi sikhanye sithabele usuku lolo lulodwa kunzima kakhulu ngesimo lesi esikhona lapha eZimbabwe. So okwakathesi vele singathi thini ikhisimusi izadliwa mhlawumbe laba megaba lendiva eGoli, kodwa umuntu ohlala lapha eZimbabwe City osebenza lapha akula khisimusi vele angayidla ngoba imali yakhona vele ayeneli lutho. Ngaze uhambe uyeyithatha lapha ebhanga vele uphuma lephe babheke yodwa kuphela ungathenganga lutho. So esingakutsho nje ukuthi khona lonyaka vele akula khisimusi esizayidlala, kuyabe kufanana lamanye wonke amalanga.
Manje bona abantwana libatshelani ukuthi leli lilanga lekhisimusi kodwa asenelisi, bayakuzwisisa yini nxa libachasisele?
Abantwana uthi bakuzwisise ukuthi khona hayi imali azeneli, kunzima kakhulu ukuthi bakuzwisise, kodwa akula ngenye indlela ngaphandle ukuthi batshele ukuthi khona anti yabona thesi ngikuthengele lokhu okwesikolo. So khathesi yikho okuqakathekileyo, okwekhisimusi sizathi sikwenza ngokuya kwesikhathi ngoba akula ngenye indlela. Langaze bekuyabe kunzima sibili, kunzima ukuthi khona baze bakubazwisise ngoba ithime yasongani mhlawumbe sekela ngoba singafuni kodwa nje labo siyabatshela ukuthi hayi yabona lanthi umumo unjani so sicela lisekezele lo okwakathe sisithenga vele into zesikolo ngoba sikhathi esingakhangela i-ECD lapha eZimbabwe laba be-early childhood development abantwana abahamba belabo 4 years i-stationery sabo siyadura because bala kungamabhuku abakusebenzisayo sikhathi e-bookshop yabuthenga nge-$80 elilodwa ibhuku kumele asebenzise about 8 books so imali yakhona ibiningi kakhulu so siyazama ukuthi sikhulumisane labo ukuthi hayi ngithengile lokhu yabo lawo lokhu ngincenga ukuthi hayi mntanami nguthengile lokho okwesikolo okwekhisimusi zathe sikubone ngoba kunzima kakhulu ngoba nxa singathi mhlawumbe senze okwelanga lona leli elilodwa vele akusuke ukusikise ngabi sezula izikolo siyabe sesikhala ukunjade sifakelwe ama-message ezikolo besithi khona sibuye for ama-fees ama-top-up so vele ukunzima kakhulu ukuthi khona sikhangele lilanga lelikhisimo sikhathi esisiyayenza khona lokho kwesikolo langaze bengabe bejabulile abantwana kodwa hhayi sizaqakathekiswa kwesikolo ikhisimo sizabe sikhangele khona lokho sizaphoma ukwenza nje khona lokho okuncane but vele ukunzima kakhulu namhla i-2 kg ye-chicken i-129 so vele kunzima kakhulu ngoba uyakhanthi ngelanga lona lelo engxenye lizabe lizayidla but kodwa vele imali yakhona ayibambeki kunzima kakhulu
lo ke ngunkosikazi Duduzile Nyathi isakhamuzi sakoBulawayo ubekhuluma ecingweni le-studio 7 ekhona le koBulawayo
sinabe studio 7 nabathi uFrank Service Jeremiah
lo Chris Gandhi
nami usithandekile Mhlanga
izolo bekulikhefu lokunanza ilanga lokumanyana ele Unity Day kulandela kulobelana isivumelwano se Unity Accord phakathi kwamnumzana Robert Mugabe oyekhokhela ibandla lezanu PF lo mnumzana Joshua Nkomo wayengumkhokheli webandla le-PF ZAPU ngomnyaka ka-1987. Abantu abedlula inkulungwane ezinhlanu, i-5,000, bevela kumabandla ezombusazwe atshiyeneyo besemcimbini wokuthakazelela leli langa elikhefu le-Unity esigabeni se-Lower Gweru izolo. Wona ke kungumcimbi obuqoqwe lilunga ledale lePhalamende elimele iVungu constituency umnumzana Omega Sibanda owebandla lezano PF. Okuningi sikuzweni kuntatheli izindaba yeStudio 7 uEzra Chisa Sibanda eseGweru.
Abantu abaningi bajabule kakhulu ukubona iqembu lenguqu elikhulu eZimbabwe leDynamos. Idlalela ebhuqwini lomaboleni leqembu le-Tel 1 okuyinto ebamangalise kakhulu. Umnumzana Omega Sibanda umeli wevungu ephalamende uchaza ngomcimbi lo oqakathekisa ukubambana nokusebenzela ndawonye kwabantu.
Ngithi lapho engikhona ngakuthatha njengo-MP ngathi mina ngu-MP womuntu wonke. Azibamba nenini Dynamos ngiyabonga kakhulu ibuye all the way from Harare ngibonga ubaba Marriott babuye bonke ibhodi ye Dynamos ngibonga abantu bangapha osabhuku bonke basebenzi iziduna zonke zikhokhelwe ngusogwala zonke zonke inhlangothi bonke wonke amaphathi abelapha ngibonge kakhulu
umnumzana Benjamin Balawe World 7 ungukansela webandla eliphikisayo le-MDC la ebesemcimbini lo njalo uthi usebenza kahlelo MP wakhe kuloba nje MP wakhe engwezanu PF
ubizile abantu bonke wadiba ngakhetha imhlobo njalo wakhuluma ukuthi ngizazama ukuthi ngibise le-Highlanders le-Dynamos ukuthi izozama ukubambanisa abantu ukuthi abantu babe into yini wona labo bantu ababili abayibo bezini zidayinikhona unkomo nomgaba abasebo so bachiya bathi ilanga leli hlalele kwelikhona so yikubona silapha size kuyimide
unkosazana Shilamu Derere lilunga lebandla leZANU-PF yena ke ujabule kwamagama ngosuku lolo
isuke esigabeni sakosuku neng village ilanda ilanga le-Unity Day ukubambana kwabantu bonke eZimbabwe so lapha ngifunde into eziningi akukhethi party kufuneka wonke umuntu uthi abe la ngiyathaba ngoba sibe sibaningi hlangane labo babompala ngithabe lokubona oPhilip Chiyangwa engangibazela emaredweni nokuma-TV namhlanje babone live
labe bandla le-MDC bebekhona bethakazelela usuku lwe-Unity Day unkosazana Fortune Biba ngomunye wabo
sikholise kakhulu nge-unity le kade khona mina kodwa ngingowebandla le-MDC kodwa zange sike sukubale konke lokhu futhi thina singabaliphi bandla sizama ukuthi sithuthukise ilizwe ukuthi sibambane. Ukubambana kuqhakathekile njalo i-development yeqhakathekile okudlula konke.
Unkosana Tendai Mhlanga uthi ukubambana kuyinto eqhakathekileyo.
Ngutendai Mhlanga owezanupf ward 7 esigabeni sakophihli esentleni. Ngilapha emaboleni size ngelanga le-unity day. Nokujabula kakhulu ukubana sihlangene. Hayi kutshengisa ukuthi abantu balokubambana ngoba kulokuthula kulakuqokozela okukhona abantu balalela okukhona. Silabantu abaningi abakhona abasivakashele abavela endaweni ezehlukeneyo. Sibambene hayi kuhle sibili nokujabula okukhulu.
Ngemva kokudla kuthe selimathunzi kwaba lo mdlalo we-Dynamos le-Tel 1. Mnumzana Raman Kumbo ngumqeqeshi weqembu le-Tel 1.
So as Tel 1 that is full dlala iphathethu because igwero into abona ngeyethu la and sifuna ukugenerate support yethu lathi ngapha egwero. So just need to say that kulaba yesithel 1. Onto bona lapha phela ithel 1 ngegwero. So lapho ukuthi labo bebele bora ku Premier League ukuthi belungela nje bele be support team yabo phela. So ababuye bezo support ithel 1. Uzabona ukuthi lokho athela bebuye ama team amakhulu ngokwaye lendazo Dynamos okay babebuya lapha bezo babele i privilege yokuyela ama big games. Ngoba i team yabo yela phekwe.
Umdlalo wenguqu odumleye owakwadlala i Highlanders uJoel Luphahla. Uthi ukubisa amaqembu enguqu amakhulu emakhaya kuyanceda ukuthuthukisa umdlalo kwabasakhulayo abahlala khona.
Ama-games la aqakathekile kakhulu umsakazi wami because you never know who you are going to unearth. Because I think kulama-rough diamonds emakhaya. Uyabona ukuthi i-talent is there. Nami nje natholakale echolojo ngale i-Highlanders besihambela nje besiyathengisa izinto zabo babezithengisa baze bethole i-chance ukuthi babukele ibhola asebembona. So these are the kind of games that we want to, you know, give to the people kuma-rural areas.
Iningi labantu kulesi sigaba bathi abakwenzelwe ngu-MP wabo abasoze bafa bakukhohlwa. Bathi badle, basutha, bagida, babukela umdlalo wenguqu lapho iqembu le-Tel 1, the Wafer Boys, linqobele Dynamos Dimbare 4-3 kuma-penalty shootouts. Lathatha inkezo ye-Unity Cup. Ngimele Studio 7 emaboneni lowakweru, igama lami ngu-Ezra Chisa Sibanda.
Siyabonga Ezra Chisa Sibanda. Kodwa abanye bathi ikhefu le-Unity Day alibakhumbuzi ukumanyana kodwa libavusela ukudabuka kwenhliziyo zabo. Sixoxe lomunye wabo otsho njalo umnumzana Ernest Mlandu Moyo owayeyisibotshwa ngesikhathi sempi yenkululeko.
Kanti ukhuluma lomuntu owahlukuluzwa kakhulu ngalesi sikhathi. Ngibona le ilanga kini lithi ukukhumbula abantu ababulawa ngohulumende ekhangelela ukusiqeda eMandebeleni. Kimi lithi ukukhulu kakhulu lokuhlonipha abaningi bethu abadlulayo. Kakukho okunye likukhuluma ngaphandle kwakho lokho okuphele engikukhumbulayo ngoba nxa wabulawe labantu lawa wasila kuleyo mbucazwe seliqeda ukukhipha amakhiwa kuyahlupha kabo ukuthi ukukhumbule kuye kuphela.
Ye kodwa ke sizwe bona abanye laba abasembusweni abasalayo babe bekubandla le PF Zapu kodwa basala kuzanu PF. Ungathini wena ngalokhu ukuthi kulokhu kule Zapu yini kuzanu PF?
Ye kuliqiniso ukuthi kulabantu abasalayo langasikhathi sempi phela kukhona abantu ababevele bengisasifiki ngoChombe vele sokusela oChombe bodwa kuzanu PF. Ngokuthi nxa sikhumbula leli langa sibakhangele bephakathi nxa ngawuxoxa labo bathi bona kathi la bantu bazifuna ukubavusa yini abantu begugrawun anti yezingxoxo yangikhona umuntu esowotha umlilo wesela wahle wabalisela nangikwakhe. So labo bantu thina sibona ingani besele ngale bavele kabakho la sebajoyina bo labo bantu ababesibulala. So labo bangababulali ngokufana labo labo bantu ababesibulala.
Kodwa labo abasukayo kuzanu PF babumba katsha izaphu kungani ibandla lakhona aliphumeleli lisiya phambili kungakubangelwa yini?
Ye ukungaphumeleli kwalo kumbe lokuphumelela kwalo kubangwa kubangelwa ukuthi laba bantu bayakhuthaza but abantu ababakhuthazayo abaningi bangikhona lokhu bephakathi bangaphansi kwezicuku bayesaba ukuphumela egcekeni ngoba umbhuqazwe phela azange kutshengise ukuthi uyaphila ukuthi usuphelile. Nakhathesi nje sikhuluma so sikhuluma lesi sikhanga ngikhuluma lawe gani kulo baba lokuthiwa nguNali owe-MPRC esikhumbuleni ukuthi ngakhathesi abantu sebehlambulukile sebephumule ezixukwini. Akutshengisi lutho okunceda laba bantu, kutshengisa ukuthi laba bantu bebephakathi kokwesaba, ngeke baphumele egcekeni ngaphandle kuze kuvele sile ukuthi kuliqiniso ukuthi sokuxolelwana kumbe yini indlela abangaxolelwa ngayo kumbe abangabona ngabonakala ngayo kucangabantu.
Lo-ke ngumnumzana Ernest Mlandu Moyo owayesibotshwa ngesikhathi sempi yenkululeko, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba le-Chronicle lithi abamabhasi lamakhombi aya emaphandleni sebekhweze imbadalo ngesilinganiso phose esiphindwe kabili. Abanye abanini bamakhombi lamabhasi babikwa betshele iphephandaba leli ukuthi ukusilela kwamafutha edizili yikho okubangela ukuthi bathenge emkambo wensitha lapho amafutha adula khona labo bese bekhweza imbadalo. Iphephandaba le-Newsday lithi ibandla le-MDC lithi inkulumo okumele zenziwe ngezokuguqula imithetho enqabela ukhetho olukhululekileyo, hathi ukudinga izikhundla njengalokhu abathi kwenziwa ngamalunga ebandla le-ZANU-PF. Okwamanje ke sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zenu balaleli bethu. Ye, kumilayizelo lisithumela nge-WhatsApp kunombolo ezithi +12024650318.
Ndiyavuka balaleli labahlakazi. Hayi, thina siyavuka. Hayi, ehlelweni lukahulumende olokwehlisa intengo yempuphu siyambonga. Simbonga kunjalo, kayenze kubonakala ukuthi nguye uhulumende okhulumileyo, kungakhanyi njengathi kukhulume usobhukwe reserve okuthi akulandelwa. Kayenze into ebonakalayo ngoba abantu abaningi ngabantu abasemakhaya abangasebenziyo, plus uyakwazi uhulumende ukuthi imali yakhe leyayipha abantu ayisebenzi. So abantu ukuthi bangathenga njani layo i-50 naleyo inkulu kakhulu. So singathi uzamile but akukhanyi ukuthi nguye okhulumayo, kungakhanya ngathi nje kukhuluma usobhu. Ngiyabonga uMagezi.
Salibona niwalandele Studio 7, injani nonke. Hawu, ukuvinjwa kwamabandla la aphikisayo akusebenzi vele, ngoba loku abakwenza nje kucindezela, akukho right. Kucindezela ngoba ibona nje ukuthi vele abavuzwani leqiniso. Kodwa-ke mina indlela engibona ngakhona ngale ndaba kaThabo Mbeki kuthiwa ukhona uzozama ukuthi ahlanganise abantu ngokomnotho welizwe, hayi kahlanganise bona bona labo bona lokushamisa labo mnangagwa. Thina mayeza ngabakithi nje zihlanze zifake ucingo nje kube umngcele one time kube those abale abangapha bangapha sikukhathile thina.
Ngiyalibingelela lonke elisebenzela iStudio 7 lani lonke balaleli. Mina igama lami nguSithole kwaBulawayo. Indaba yokuphila kwethu eZimbabwe lokhu siba nzima suku ngensuku, kungani akusela government? Pho manje sesiswele lokuthi sizaphephela ngapi bantu bakaNkulunkulu, ngoba umnankagwa lo Chiwenga lo hulumende wabo they've lost touch with the reality. Abasakwazi ukuthi benze, they've just become puppets of China. I-China yilizwe elifuna nje ukubenefita at the suffering of the masses of Zimbabwe. Njalo okwamanje i-opposition sokumele ithathe inyathela eliqinileyo engakaze ilithathe, ihambe e-United Nations iyefaka udaba lolu olwemisirulu ngeZimbabwe ngohulumende lo wamasosha, ngoba isadikile e-EU akulalutho oluphumayo. is just a club of dictators. Bakhangelele bona ukuthi uhulumende ongawukhona kumbe yilipi ilizwe behambe nje just to show their faces and they become toothless bulldogs. Yikho okwamanje izinga eZimbabwe elokuhlupheka selifike ku highest level of suffering. Njalo nxa nsizwa umuntu onjengoguthu ekhuluma e-Studio 7 ethuka kanje, I am so disappointed ngoguthu. Ugutu used to be vibrant, as he says, but now he's a vibrant of insulting the opposition where he came from. Ugutu must be very careful the language yakhe in this Zimbabwean politics. Engazathi nxa esengena umhlangano lomnankagwa azibone angani is very special over Zimbabweans who are suffering. I'm so disappointed ngogutu. Abantu abanjawa ngogutu must never get a platform ku Studio 7. They are very insultive. Uyayangisa ugutu. Xa ephiwe imali yizanu, he must just eat that money, close his door and shut up. Ngiyabonga.
Sanibonani, sanibonani. Nivuka ninjani bantu beStudio 7, ninjani bantu beStudio 7. Siyaphila, siyaphila impela. Siyanamukela. Hey, yazi mina ngizobuhlungu kakhulu ngale nto eyenziwa abantu bakithi emathebeleleni. Abantu bakithi emathebeleleni, mangithula ngibheka. Yibo abenza ukuthi izanu PF ingaphume embusweni. Ngoba one, banejelasi. Abantu basemathebelelendi, hayi. Asiyekeni ijelasi, sizameni ukuvusizwa. Asiyekeni ijelasi. Abantu basemathebelelendi banejelasi. Nangomunye wavula iqembu lakhe, wathi yena ye, Mthwakazi Republic, wathi wathi. Kodwa Mthwakazi Republic wakhona loyo. Akusiqembu elingavusa ilizwe leliyana, liqembu lobandlululo. Ngubani umuntu ozobuya ezo-investa koBulawayo lapho okunomuntu obandlulula abantu khona? Two, nangomunye usevula kwakhe lokho abakubiza bethi MDC Zimbabwe for ini? Yabona ukuthi manje ene futhi mangibheka iZANU PF isebenzisa abantu bakithi emathebeleland ukudestroy MDC. Ene manje mangaqhubeka kunje abantu bakithi besenza kanje, lelizwe leli angeke lize livuke, never. Iyabona leyo nto yiyo enziwa ngabantu bakithi emathebeleland. Abantu basemathebeleland ikakhulu emakhaya bavotela iZANU PF, as long as iZANU PF ibaphukudla. Ene nalokho kudla ebapha khona akusingokwabo, kudonethwa yi-United Nations. Abantu basemathebelelendi, hhayi, asizameni ukukhweza ama-socks. Kahle kahle kumele sibe yazi into esiyifunayo. Ngiyabonga.
Ye, labo-ke ngabalaleli bethu abasithumele amazwi abo nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kodwa-ke balaleli, lingathumezeli imilayezelo emide kakhulu edlula ama-2 minutes. Siyabonga. Ngamafitshane-ke sikhangele-ke ezalapha kwelemelika. Usomlomo edalela ephalamende ngapha kwelemelika elithiwa lona yi-The House, unkosikazi Nancy Pelosi, elokhu esala ukuqhubeza amaphepha okuthonisa umongameli Donald Trump edale le-Senate esithi kukhona okumele kuqale kulungisiswe. UPelosi uthi kumbalwa okumele kulungisiswe engaqhubeli amaphepha la athiwa ngama-Articles of Impeachment idale le-Senate elilamalunga amaningi awama-Republicans, okungabangela ukuthi khonale nxa kungahambanga kuhle bazavota ukuthi umongameli Trump engaxotshwa esihlalweni, ngoba lapha okuthiwa khona se-impeachwe khona ku-Senate, ku-House bekugcwele amalunga edale awebandla lamademo awama-Republicans abayibo abebandla likamongameli Trump. Nxa bengahambiswanga abanye okuthiwa kumele baphe ubufakazi ababesebenzela uhulumende kamongameli Donald Trump, kuzaba nzima ukuthi bamsuse esihlalweni.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa sephuma ngapha eVoice of America eseWashington 9 medium wave, la ku shortwave 6175, la ku 7255 ekseni kusukela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukela ngo 8 kusiya ngo 9. Sitholakala ku 909 medium wave, la ku shortwave 4930 13860, la ku 15460 kHz. Ku live talks tholakala ku shortwave 4930 13860, la ku 15460 kHz. Kusukela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Manje ke sithathe ikhefu silalela uCooksman ehamba labanye bakhe abagoqela ke uMadlela.
Hamba lo Madlela labanye abangani babo ithiwa yona uza ngikhomba. Yebo, sigcibela ke uhlelo lwethuka lamhlanje, kodwa ke singakehlukani ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebayisilazo kuhlelo lwethu lwalamhlanje. Sokusele amalanga phose amabili nje kuphela ukuthi lifike ilanga leKhisimusi, kodwa iningi lihlaba umkhosi ngomumo wezomnotho. Abantu abedlula inkulungwane ezinhlanu 5,000 bevela kumabandla ezombusazwe atshiyeneyo bebecupha mgani munye emcimbini wokuthakazelela usuku lwe-Unity Day emaloveni emaboleni esigabeni se-Lower Gweru. Izolo lapho iqembu le-Dynamo selincikelane khona lelethe 1. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Sidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Igama lami ngu-Chris Gande.